ekhuluma lentatha lezindaba osengumeya omusha weHarare uChitengu utshele intatha lezindaba ukuba kuyadanisa ukuba idolobho leli lizaqhubeka likhetha usodolobho ngenxa yokuxhotshwa kwabantu esithi ulethemba ukuba idale lizaphendukisa uMakone.
To express both my sadness and also relief that this chamber has taken a most unusual step.
Ngifuna ukuba ngithi ngidane kakhulu ngoba abantu ababili abakhethwayo laba umeneleyo lesikhundla lezi ukhansela uMakone noKatombe basebenza nzima okwesikhathana bengakaxotshwa.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Tapiwa Gumbo osebenza lenhlanganiso i-African Leaders Network uthi lokhu okwenzakala edolobheni leHarare kulakho ukuphazamisa indlela idolobho leli elenza ngayo umsebenzi.
Ama records lawa aya affecta sibili indaba ze-service delivery because nxa sina sikhangela indaba ye-government, i-governance, it's all about consistency and continuity. Manje nxa lokho kutshintshwa sokutsho ukuthi kulama-structural changes abenzakala nama-systems within ama-city councils la ama-council akhona azatshintsha because i-leadership quality lama-leadership styles achiyene vele as individuals we know ukuthi izinto lezi zitshiyene and politically lokhu kutshengisa ukuthi ngikhona iZimbabwe sisakhashana kakhulu lokuthi sibe lento e-consolidated.
UMakone nonkosikazi kaZombe ngabanye babantu abaxotshiswa ezikhundleni abakizo ngemva kokuvotelwa ukuba ngamakhansila nguZulu ukukhetho lukaNcwabakazi nguChabangu. Okwamanje kulamalunga angamashumi amane lambili 42 awephalamende asewaxotshisile edale le-National Assembly lele-Senate ukuthi amakhansila asewaxotshisile asengamashumi phose ayizikhombisa 69 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.